Uncube uthi ufisa ukuba abalezindlu ezilesisindo lesi kusiya phezulu behlawule umthelo oyisilinganiso sokunye ekhulwini 1% ngomnyaka. Uthi imali ezatholakala e-wealth tax izasetshenziswa ukwakha amakilinika, ukulungisa imigwaqo, ukukha amanzi lokunye okufunakala emadolobheni. Abaphikisa lokhu bathi awuqedakali ukuba izindlu lezi zizahlolwa njani ukuze kubonakale ukuthi zizathela imali enganani. Unkosazana Kethiwe Bhebhe ohlala kwele Botswana njalo olendlu kobulawayo uthi awuqedakali okufiswa nguNcube.
IZimbabwe inama-enough natural resources okumele ukuthi uhulumende awasebenzise ukuphakamisa ezomkhonomi. Uhulumende ukuthesa njani ku-private property yakho, ngoba uhulumende akabhadali, uhulumende akakuphi msebenzi, uhulumende akakusizi ngalutho, akakuphi kudla, akulanto e-free. Okokuthi kumbe ngakufana lamanye amazwe kubo South Africa and Botswana where maybe kune-free health service delivery, kune-free education. So kuyabe kungcono lapho nxa uhulumende ethi ngisiza lami lapha lawe ngendlu yakho, but so, as it is there is nothing. Uhulumende nguhulumende othathayo kuphela. Uhulumende kumele ame ukudinga ama raw material from outside. Right now kunama China athatha i raw material ehambisa khona ngale e China, something that is not going to help us as Zimbabweans. Uhulumende kumele bevume izanu PF must bevume ukuthi ilizwe sebelibulele, sebehlulekile, because everything abayi-introducayo is anti-people, is never for the people. So into engikhona i-very unfair.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olomuzi enkayi lendlu obulawayo njalo okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Hayi, okuyinto kuvele kuyikuqila abantu, esingathi yikuthi kutshontshelwe abantu imali zabo, ngoba i-wealth tax yakhona leyo ungayikhangela ukuthi utekswa, uzabe utekswa leyo mali minyaka yonke. Khonapho uhlezi awusebenzi, kufuneka ngoba indlu kanti nxa ihleli laphana kayigenerate imali phela indlu. Likhaya ohleli kulo. Nxa kuzabe kuhlala kufuneke yona lawo ma-percentage afunekalayo. Kutsho ukuthi vele kufuneka ukuthi abantu kababe ngamalokhuzeni. Abantu kusho ukuthi kabaswele abangaba lakho, abantu babe ngabantu abangelalutho abakuthathelweyo konke. Yibutsotso obukhulu bukahulumende lobo. Uhulumende bekumele enze imisebenzi ukuze athole i-revenue kwaphana ngendlela vele amanye amazwe enza ngayo. Ngabe bakhulume ngabo abayibababutha yonke into, abathwele zonke izinto kuthiwe kabathekswe, mbona ngathi kuyabe kuqondile. Engilakho nje okungamagabha ngokusenkayi lakobulawayo ephumula South. So ngiyazibuza ukuthi ngingathi nisehlule ukubhadala i-school fees sabantwana bese kuthiwa khona ngiyakweleta into yesakhiwo esihleziyo esingabisile ukuthi esingajenerate imali. Hayi, butsotso obukhulu kakhulu lokhu, yikutshontshelwa.
Kodwa umnumzana Joseph Juma usomabhizimusi njalo okubandla lezanu PF uthi abantu besaba umnyama ongelampisi.
Kuvele khona kuvamile ubana nxa ulendlu yakho singathi mhlawumbe ufuna ukuyithengisa kumbe ufuna ukubana uyifake ku-insurance into ezinjalo nje, uyahamba kuma-estate agents abayenza khonoko kuthiwa yi-evaluation. Baku-evaluatele indlu yakho, bakutshele ukubana indlu yakho ivaluwa njani. So noma uhulumende ekhuma ngako lokho, angaze abuye lama evaluators akhe. Umuntu ulakho ukuvunyelwa uba le second opinion, lapho ke othatha kona ama independent evaluators bakhona bagcwele kuma real estate companies anjengabo Knight Frank, o Rado Properties, o John Pocock namanye amalokuzeni abantu abamnyama sebavula ama real estate agents. Ulakho ukuthi ubabize bakwenzela evaluation lana, nxa ukuthi kona awuvumelani le evaluation ngabe unikwe nguhulumende. So akusiyo nto engatshayisa umuntu ngovalo, ngoba lokhu yinto emele ibisemgceke. Ama-market values ezindlu avele ayaziwa. Emalokishini ngapha esihlala khona thina abe-middle income, le low income, vele akusoze ukuthi affecte, ngoba akulandlu engadlula i-100,000 usemalokishini. Noma ungaze uyakhe ibe nhle njani, uze uyenze ibe i-double story, ngenxa nje kuphela ye-location yayo ukuthi isisemagwegwe, isise-Country Park, isisePhumula, isisenkulumane, akuvela kusoze kuyenze ukuthi ifike ivalwe naleyana ngenxa yakhona kuye ngutshoyo okokuthi yona yona vele ngokwayo ilocated ngaphi.
Ujuma uthi iza kusetshenziswa kahle imali ezatholakala phansi kohlelo lolu.
Imali eya esikhwameni sikahulumende i-treasury phela ngoba ifana nje le any source of income ekahulumende yama-tax whether ungaba i-VAT kumbe ungaba i-payi kumbe ungaba ama-tax atshiyetshiyeneyo imali eya ku-treasury.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abalezindlu kwele Zimbabwe bathi uNcube ukhanya engani ufuna ukubahlawulisa umthelo ngendlela ezingaqedakaliyo. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngu-Gibbs Dube.